sivumelane ukuthi uzaba yiqhawe elikhulu i-national hero, uzangcotshwa ngomvulo kusasa, isidumbu sakhe sizawuye etsholotsho ayofanekiswa umama labantu betsholotsho. On Sunday isidumbu sakhe sizawuya e-high school yakhe i-John Landacombe High School. Then sizasuka siye endlini yakhe yobulawayo, then White City Stadium, then sizabuyela eHarare, then on Monday singotsho.
Njengebandla lingathi lilahlekelwe kangakanani ngokutshona kukababa uNkomo?
Silahlekelwe kakhulu, abantu bonke bayakhala emhlanganweni wakhe ngenxa yokuthi umuntu wayebambanisa abantu, umuntu wayezidiniphisa, ngumuntu owanceda kakhulu ekukhululeni kwelizwe leZimbabwe phakathi lapha langaphethe. Umuntu wathi uhulumende independence ifikile 1980 wasebenza kakhulu, wabaministeri waphosa amaningi okuyenza ukuwakhisa iZimbabwe. Uye ngumuntu wanceda ukubumba iparty yethu iZANU-P F ukuthi ibe lapho ekhona, wancedisa ku-unit agreement ya-1987. So umuntu owenza ukuthi khona iZANU-P F ibe le dignity ngenxa yokuthi uyabe ulomuntu oyibalance ekuyenzeni kwakhe.